Utrump uqale ngempela viki ukuthuka amalunga edale le-Congress aguqela u-Ilhan Omar, u-Alexandria Ocasio-Cortez, u-Ayanna Pressley lo-Rashida Tlaib. Uthi abanye laba bazonda ilizwe leMelika lele-Israel njalo bathakazelela amalwecatsha.
When I hear the way they talk about our country, when I hear the anti-Semitic language they use, when I hear the hatred they have for Israel, and the love they have for enemies like Al-Qaeda,
nxa ngisizwa indlela abakhuluma ngayo ngelizwe lethu, nxa ngisizwa bekhuluma kubi ngelizwe le-Israel, njalo ngendlela abathanda ngayo amalucatsha awe-Al-Qaeda, ngifisa ukulitshela ukuthi lokhu kubi ikakhulu kubandla lama-Democrats.
Then you know what? I will tell you that I do not believe this is good for the Democrat Party.
UTrump uthi kumele baphume bephele kwelemelika.
If you hate our country, if you're not happy here,
nxa uzonda ilizwe lethu, nxa ungathakazeleli ilizwe leli, ulako ukuthi uhambe lapho ofuna khona.
If you're not happy here, you can leave.
UTrump uphinde wachothoza konke okwenziwa ngunkosikazi Nancy Pelosi, umkhokheli wedale le-House of Representatives, okubandla lama-Democrats. Uthi okwamanje uPelosi uxabana labani laba edaleleli abangafuni ukulalela okufunwa libandla lama-Democrats. Kodwa uPelosi uthi inkulumo kaTrump iphehla inketabetshabi. Omunye wabo u-Ilhan Omar uvumelana loPelosi esithi uTrump uveza ukuthi ungumuntu okhuthaza inketabetshabi.
He would love nothing more than to divide our country based on race, religion, gender, orientation, or immigration status.
Ufuna ukwehlukanisa abantu ngobuhlobo, ezokholo njalo, la ngokuthi abantu badabuka kuphi. Wenza lokhu ngoba uyabona ukuthi angasehlukanisa sonke ngokukhuluma ngalokhu, ukwenzela ukuthi singasebenzi ndawonye.
This is the only way he knows he can prevent the solidarity of us working together across all of our differences.
Umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe olandela ezombangazwe kwele Melika uthi uTrump ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Siyazi ukuthi sekuyi-campaign season. So ma sekuyi-campaign season ama-gloves wonke asephuma manje. UTrump ubona wami uzama ukuthi arouse i-base yakhe, and so uyazi ukuthi i-base yakhe mostly ngabantu abalandela umqondo wakhe owokucindezela abantu abeminye imihlobo. So uthola ukuthi i-attempt yakhe ukuthi avuselele i-base yakhe ukuthi abatshele ukuthi i-election phelisisiza ngo-2020 laba bantu asebalebhela njengabantu ababuya kwabanye abazwe, even though abathathu bakhona kulabo mama abayi-4 abathathu bakhona bazalwa izizalwane zalapha e-America. Kodwa uTrump siyazi ukuthi vele kuya kutsho lutho lokho. As long as i-message yakhe ifikile ngendlela afuna ukuthi ifike ngayo kuma-supporters akhe, sekuyi-election season time, sizazobona okuweso okudlula lokho.
Okwamanje idale le-House of Representatives lifuna ukuthatha isinqumo sokuthi kukhuzwe uTrump ngakwethule ebulenjini bokuxhumana obeTwitter njalo lakukhulumileyo ngabane laba abakudaleleli. Akwaziwa ukuthi ibandla lama-Republicans liza kusekela lokhu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingo-Kip Stube.